sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle, iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane, $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu, 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2113, batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa, 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha, 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho eziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwe impila kahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe nabe kwazi ukuthi kulemkhuhlane nje. Iprogram engathi bikhona kodwa nje kathesi sesingasayiqinisa nje kuphela. Viyele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist bebetholakale eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besisponsa amadokotela abavela kuma-district hospital nethumbo ukuthi be-trainer ukuthi beyenza bebengama-specialist. Beqeda ukutrayina udukati silibona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke bayesebenza lapho abasuka khona.
uthi la ka ward 17 lo 19 unkosikazi sikhulekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana
uhlelo lokuhlaba ivaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi
olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho
indaba ze-gender based violence ziyanda abantu abaningi abatholi imali nxa ukuthi abatholi imali uma ngoye qinisehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu
amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinethwa khona le kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili
emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 p.m. futhi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni i-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekutshiye lozulu edidene ingqondo ngalolu bhubhane ngimele istudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lilwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngelihlo lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba kuncindezelwa. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulu mkhuhlane amavaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kwengezelela leyalo nyaka kundleko yakhe ebhajethi encedisana losizo azaluthola kwabamabhizimusi azimeleyo.
Sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okwakumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Gary Shaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulo mkhuhlane ngoba usasekhona.
Qala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lo mkhuhlane lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi. Okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama village health workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe lendlela zokukhulumisana le ward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe vaccine abenzelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilithumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i 70% kuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisilani bakathesi anwanelisi ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni for a standing of 6. Idata ayikobabi data mlayini yethu isikhansile ukuthi around kuma-49 khona. So ngakhangela ukuthi ikathesi average teacher ukhola egoma ayitholayisa almost 21,000 to 25 abalemalezi. Akungezelela kwangikhona okubekhola kuloku bafake i-60 9,000 tungakhangela ukukhwela kwenza izinto lokurete angikhona khona kwaba kwenza kathesi bathi bona bakuthekela i-bank rate but izinto ku-black market zithatha ngama-100 1 to 130 and kwanda kodwa ngapha ngo-50 1 to 84 dollars. So thina kasithengi ezintweni ze-government kuthi ma-bank singenasho ukuthi aku-black market umuntu uvele i-black market
sizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokho liqhubeka likhankasela iholo eliphezulu
ngaye COVID le ukuthi kube lokwenzakala kungama demonstrations la isonto ku difficult but we send the messages around ukuthi izobangona ikhala ke attempting get ama parents ama communities ukuthi labo babone babe nakho ukusekela ukuthi uhulumende aqalisise indaba leyayilungisa.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama radio
ukuthi nje uhulumende ezibabheke le nto ngalona ngalo kanje lo ngizwanga labo sokuthi asazi ukuthi kanje labantu ngoba abangkhona ukuthi bazalela bengathi izinto ngabe baningi kathi 200,000 is very little compared kuma lena esilawo eZimbabwe andiyabona iningi nge district is got more than 200,000 if you have to drop in the ocean ngalo kudambulo kama lezi yangkhona lawa kwazi ukuthi bazalela bathi yebo isindeni akwazi ukuthi bazalela njani akusapho ukuzwa bathi wakhona nge certificate so inkonzi ukuthi azinganekwane kwezikhulumwayo nje ukuthi kwakho lezinto ezayenzakalayo.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Midlands.
Yebo 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 ntsakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa laba sakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 ele vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se level 4
COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyikuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, umbona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzinze ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempila kahle, njengenhlala kahle, njengemfundo. Asikhazele umumo womnotho angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangela ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani yinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangela ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba lengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsho zikahulumende kuzaba lokunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayasebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona seliza kwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu kumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ngokuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television lama-fridge amapholisa athi zitholakala emabhasini esesiyachapha umngcele eBaybridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani nini njalo malini kodwa kumgcina ihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela olusanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga
isikhathi esinenge abantu nxa bethumela impahla kabafaki ama receipt kwesinskadu ngathola ukuthi abantu babe partisile omalaycha bebe partisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika eborder sekutholakala ukuthi impahla lezwa zila ama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi kumele labo bantu babotshwe ngoba kasihambisani lokuthi abantu baqhekeze impahla ezidolo
amapolisa lamasocha baqhubekela phambili endaweni esijene zelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijojiweyo okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji ama-television imitshina yokuwatsha ama-radio lokudla iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka bezimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokuchiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu
abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks discam yabona abakhona ukuthenga
usenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo le ntombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye kodwa-ke sekulokuphikisana ngecala abaletheswayo umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa-ke umphathintambo wogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho umphathintambo ofisini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelikaRamaphosa
that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military
uhulumende uthi amapholisa lamasocha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo sibikiweyo emalangeni asanda kwedlula kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekhangela lokuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 ngcwabakazi uzuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha emthethwandaba nxa leli cala selithethwa kumele studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le-COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba batsha, umnumzana Brisk Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko, ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Futhi indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi kube lemidlalo ekhona. Sekungakunjalo lezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport, even ama-sporting clubs amaningi ama-sport bathola imali ama-gate-taking ngenxa yomthetho we-COVID. Ama-channels wonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusoka lapho abanye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini but ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abalazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala amabhora lawo maybe social kuveje ama mannequins at least mhlawumbe bangathola okuncane ama-clubs lawo currently kuyawanzimela ukuthi abhadale ama-players abangadlaliyo ngenxa yokuthi nabo abalanzuzo abayithola nxa kungela sporting activity siyathi senzakala because there few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebengodrayiva bemthova okwhich layo futhi engathi khathesi isavaliwe so kuyisinesibi khathesi ebantwini abaku-sport indawo
ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe
i-sport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule-sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo khumbula ukuthi kona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo the gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo economy yethu currently i-sports tourism ngayikho xa emdlalweni esi kukhona ukwehla sile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhayelizi kuma-city councils ama-city councils amanye akethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo so nxa kungela sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena kumbe yakhufazi and in turn i-economy yethu
iyadisa inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19
kulenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yaseyabanti khona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities wonke okwamanje asamisiwe which means so khona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinephumileyo siya kuma-olympic games but local imidlalo leyo imisiwe
siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni
indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezisho ngurhulumente kumbe the World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infektwa yi-COVID-19 khonokho kungasebenzile kuhleli because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona umunye esethile ethe point yokuthi kwakhona you now have the health immunity. So nxa abadlali labo bengahlatshwa ama-coaches engahlatshwa kungaba yinto enhle esise kuthi kwakhona okunye sokungavela after that but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities
bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina
engingakutho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi kathi sibaphila nzima kodwa esingakutho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabasatshe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mascab indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwa ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa
lo ke ngumnumzana Brisky Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.